Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesine mhla ka 26 kumpandula 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ikansili yakoBulawayo isidwebe imingcele emitsha elakho ukwenza ukuba amakansili amanengi aduzane laleli dolobho abe phansi kwalo. AbeZimbabwe badlana ingqondo ngohulumende okhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaqhubeka umhlangano we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika eleZimbabwe lisithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla elibusayo eleZANU-PF. Inkokheli yebandla leli yetheswa umlandu wokwephula amalungelo oluntu lokungaqhube kuhle ukhetho yiMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko lo emhlanganweni we-UN kumazwi awethulelwe kumazwi abalwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ntambama izolo. Nanku okunye okukhulunywe nguShaba.
Zimbabwe is confronted by formidable challenges in its quest to attain the SDGs. The adverse impact of the punitive, illegal, unilateral sanctions compounded by the exigencies of climate change.
EleZimbabwe lihlangana nengxaki ezinzima ezilinqabela ukugcwalisa izimiso zama-SDGs, izijeziso zenotho ezingekho emthethweni kanye lokuguquka komkhathi kuphambanisa inhlelo zethu zentuthuko. Ngokunjalo sikhuthaza bonke abethesa eleZimbabwe izijeziso ukuthi bezesule ngokuphangisa ukuze qhubeke ngemizamo yethu yokuthuthukisa abantu.
Uplift the lives and livelihoods of our citizens.
Lawo ngamazwi kamphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba ekhuluma emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika izolo, emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje ke siye khona le eNew York kuntatheli izindaba yethu uTaboka Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo, Taboka.
Ye, ngiyabonga Ntungamile Nkomo.
Ye, sizwile izolo ubaba uShaba ekhuluma ngezijeziso esethula umbiko kaMnangagwa. Kuyini okunye okubalulekileyo akhulume ngakho?
Umnumzana Shaba uphathe kakhulu udaba lwezijeziso zomnotho esike sakhuluma ngazo ngaphambilini, kodwa olunye udaba olukhulu akhulume ngalo njalo ludaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Africa ukufanele lawo athole isihlalo ku-United Nations Security Council. Sithi akulunganga ukuthi amazwe amaningi kangako abe engela owamelayo emihlanganweni eqathekile kakhulu ebona ngezomvikela kuludaba alukhulume kakhulu, okuludaba olusekelwa njalo ngabanye abakhokheli base-Africa abaningi abakhulumileyo kulomhlangano besithi i-African Union ilungele njalo iziqoqile ukuthi yenelise ukuthi isebenzele i-United Nations.
Namhlanje khona kuyini okwenzakalayo?
Namhlanje imihlangano iqhubekela phambili abakhokheli bamazwe achiyeneyo baqhubekela phambili bekhuluma osale ukukhuluma namhlanje vela eAfrica ngumongameli wele Malawi yena laye ophathe udaba lweglobal warming udaba lokuguquka komumo womkhathi esithi kulendingeko yokuthi lube ludaba olulungisiswayo ukwenzela ukuthi kungaqhutshekeli phambili kusiba lo dubo olugoqela isomiso esenzakalayo emazweni asezantsi eAfrica osekubangela ukuthi kube lendlala. Senelise njalo ukuthi singene omnye umhlangano ogcwele abantu beAfrica weGlobal Africa Business Initiative lapho akade kukhangela ke udaba lwezamabhizimusi kukhangelwa udaba lokusetshenziswa kwemitshina kulenza isuku ukuthi kuthuthukisa amabhizimusi kanye lokuthuthukisa inhlangothi ezigoqela uhlangothi lwezempilakahle kanye lohlangothi olubona kanye lenhlangothi ezikhangela ke indaba zabesifazane.
Oko kugcina Taboka, wenelisile yini ukumbona mhlawumbe ubabushaba wakhuluma laye kumbe ezinye iziphathamandla zeZimbabwe?
Umnumzana Shawa senelisanga ukuthi sikhulume naye, simbone nje engena lapha emihlanganweni izolo, kodwa senelisanga ukuthi sikhulume naye. Senelisa ukuthi sikhulume labanye abeZimbabwe abangena umhlangano weGlobal Africa Business Initiative abakade besithi bafunde okunenge okulo mhlangano okungaphathisa ukuthi ukuthuthukise leAfrica ikakhulu nxa kukhangela ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi zinsuku ukuthuthukisa ke ezempilakahle.
Hayi kwakalulwa magombalume Toboka. Lo ngumnumzana Taboka Ncube intatheli zindaba yeStudio 7 sikhuluma la esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Izakhamizi ezihlala endaweni ezincelelanela kobulawayo zithi ziyakuthakazelela ukuzwa ukuthi izigaba zazo zilakho ukumanyaniswa ledolobho leli zibe ingxenye yalo ngoba lokho kuzabangela ukuthi zithole inhlelo zikamasipala ezifana lezamanzi kanye lezokubuthwa kwezivi. Ungqwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
Ikhansili yakobulawayo isidwebe emingcele emitsha iGrand Master Plan egoqela amalokitshi lezigaba ezibalisa inhliziyo emthunzini, Hoplin, King City, Lavendale, Rangemore lezinye. Ikhansili ithi abazakuba ingxenye yayo bazafakwa engwalweni zayo kuzakwenza ukuthi bethole amanzi ahloliweyo, babe lezambuzi zakulezi nsuku njalo bebuthelwe ingcekeza. Ukuqhela kwedolobho leli kungavunyelwa nguhulumende, amakhansili agoqela eMguza, Matopo, esigodini kanye letsholotsho azamanyana loBulawayo. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi okwamanje bakhangele ukuthatha indawo lapho abanikazi bomhlaba abazicelele khona. Uphinde wathi uhulumende nguye lomlando wokuqhelisa umngcele wesabelo sakobulawayo phansi komthetho we-Presidential Proclamation 15E of 2004 okuza kwenza idolobho leli lithuthuke ngokuyisilinganiso samakhilomitha ngamachumi amane, 40 kilometers indawo zonke.
Ama-provincial boundaries ebekhangela kakhulu nguhulumende ukuthi aqhelisa njani uBulawayo as a province. Lokhu kuzabanjwa nguhulumende. Thina njengedolobho lakoBulawayo siyenza okuthiwa yi-voluntary incorporation.
Umnumzana Lovemore Sibanda owathenga umhlabathi okwakha indlu yembundane ngomnyaka ka-2000 wakha njalo waqala ukuhlala khona ngo-2017 uthi kalamanzi empompi. Uthi kuzwisa usizi ukuba basebenzisa izambuzi zemigodi. USibanda uthi mayekhangele kulokitshe eliseceleni kwabo elemganwini elingaphansi kwedolobho lakobulawayo kuthi akhale ngoba lithola amanzi njalo izambuzi zilamanzi lezibi ziyabuthwa.
Amathonethi narabadonsa amabhetho mnambonani into enhle kakhulu ekuthela kwesi sikhathi sibonani ntethekile kakhulu futhi singathola usizo esibizi kakhulu kakhulu ngoba le into vele yayidula ikhona antiretius vele yayithi 4-5 kilometers yabe liyanda sikhansi yakobulawa.
Unkosiyazi Gertrude Dube laye ohlala eMbondane uthi bathwele nzima
lapha kubithele siyajahela kumangali kathi sizathi sinzimela.
Ziyakhala lezakhamizi zemthunzini. Unkosazana Natasha Moyo leminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasikhombisa 27 uthi sebekhathele ngezambuzi abazisebenzisayo ngakho ke kuqondile ukuba bebephansi kwekhansili yakobulawayo. Kukhangelelwe ukuba uhulumende uzakwamukela isicelo sekhansili le ukuthi iqhelise umngcele njengalokhu ekufisayo okungenza abahlali abahlala ezigabeni ezitshiyeneyo bethole amanzi ahloliweyo lokunye okungenza behlale kahle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindababwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Loba nje eZimbabwe lisithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale lePhalamende iParliamentary Democracy. Kunengi okungafundwa lelizwe leli ngokwenziwa ngeleMelika eliqhuba umbuso obizwa ngokuthi Representative Democracy. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseGaborone kweleBotswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu kubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo eziphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulezikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu uMzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi sekelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana nalama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
UNare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi eZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse intando kaZulu yelakho kwakuyinto eyiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekweleZimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonishwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti ke lanxa iZimbabwe ingakenelisi ukwenza izinto zonke ngendlela enhle kunenge laseMelika elingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa, Mnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende ongaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency-based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho ubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportional representation okuyiwe ethuthukisa umbuso wabantu nabantu.
UMazibuko ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Ogu banja leza nupie fumza na kuta masaka. Uti umbuso wabantu ngabantu kwele Melika. Uyapatisa ututukisezi nintla ngotu kwele Zimbabwe. Koto osola ogunye owenziwa ilizwe lelimu.
Batanda ugu pepisa. Ugu mazwani. Ugu kona. Kweze politiki. Mwana lava abe Amerika.
Ugu sebenza representative democracy njena loko wenzakala kwele Melika. Kunonywa ukuthi kukipa umtolo ukuba ezombusazo kuzulu. Kufake zandile nzala wababe beketuwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana le Melika. Uga anti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe. Kanye lamazwe ngaphansi kombuso wamangisi ogoqela eZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla lamalunga amaningi edalile parliamente. Yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kesingene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zakwele Russia ezohlobo lwama drones ezifika phose amachumi ayisikhombisa. Ebezimele ziphosele amabhomba emadolobheni ayedlula ichomi izolo kusihlwa. Lokho kubikwe ngabezindaba abeReuters. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela kuzwekazi leAfrika olwe-US Africa Command luthi lusebenza leAfrika ukuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana kubutho. Kule viki iAfricom iqoqe umhlangano omkhulu kwele Zambia lapho exoxisana khona labakubutho ngodaba lolu olukhanya lumemetheka. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi phathelane leMelika, umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden namuhla wanzise ukuthi ilizwe lakhe lizanikeza ele Ukraine imali engena kumabhiliyoni ayisishiyangalombili 8 billion US dollars eyokuthenga izikhali ukuze linqobe ele Russia kumpi ephakathi kwamazwe omabili. UBiden umemezele lokhu phambilini kokuhlangana lomongameli weUkraine, umnumzana Volodymyr Zelensky khonapha eWashington DC. Impi phakathi kwamazwe omabili iqale ngomnyaka ka-2022 ngemva kokuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Sixoxe lolandela udaba lolu njalo ingcweti wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
I-8 bhiliyoni le izayibasela impi, kufe abantu abaningi be-Ukraine, kufe abe-Russia ngokunjalo. Kanti ke kuyinzuzo kubosomabhizinisi laba benza izikhali. Kuso sonke isikhathi lapho kule mpi babona ithuba lokuthengisa izikhali benze imali banothe babe lamabhiliyoni. Kanti kuyadingeka ukuthi sicabangele abantu abanye abangasibo laba bazuza emalini yezikhali ukuthi yiphi enye indlela engenza ukuthi kube lokuthula kuleya ndawo. Ngokuba izikhali ukuthunyelwa kwazo kakutsho ukuthi kuzaba lokuthula, hayi la kancane kuyayibasela impi iqine kakhulu. Ngakho ke kuyadingeka ezinye indlela zokuthi kunqandwe ukonakala lokhuyani esikubonayo kusifa abantu ngaleya ndlela.
Ingaqedwa njani limpi kahle kahle Ncube?
Impi yonke emhlabeni iqedwa ngokukhulumisana. Lanxa ungamnqoba omunye kodwa akulula ukuthi kube lokuthula lokuzwana ngaphandle kokuthi kuze kukhulunyiswane. Kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe zonke indlela zokuthi labo ababili iRussia leUkraine kuhlalwe phansi kulungiswe. Kungabuyi ikube lempi kuleya ndawo. Lokho abakhala ngakho, lokho abakusolayo, inhlangothi zombili bakhulumisane ukuze ingabuyi ibe khona impi njengoba sibona kusifa abantu kangaka. Kube lokuhloniphana, kube lokuthula ngendlela ekhona kwamanye amazwe, kube lokwakhelana okuhloniphayo okuqondileyo okulokuthula. Iyo into edingakalayo, ukukhulumisana, ukukhulumisana, ukukhulumisana.
Njengoba kuyiwa kukhetho nje, ubona uhulumende ozangena ngomnyaka ozayo, kungaba kuwine uHarris kumbe kunqobe uTrump, ubona luphatha njani udaba lweUkraine?
Ngokubona kwami uma kunqobe uHarris asezalandela amabhiliyoni ezikhali esiya khona leUkraine izaqhubeka impi. Lokho kuyacaca vele umuntu okulethuba lokuthi impi phele ngoTrump eyeUkraine. Kulula ukuthi yena iqede ngendlela abuya ngakhona nxa ukuqathanisa loHarris.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela ekobulawayo. Kuhlandla lethu lengxoxompikiswano namuhla sihlaziya udaba lokuthi izinduna ezingamachumi ayisishiyankalolunye zinikezwe izimota izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa okwamukelwe ngembono ehlukeneyo. Iningi lisithi ngabe imali le isetshenziswe ukuthuthukisa ezinye ingatsha zomnotho. Uhulumende ubikwa isithi izimota lezi ziyaphathisa izinduna ukuthi zisebenze ngemfanelo ezigabeni zazo. Usemekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ingcwethi kwezamasiko endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenoto lezombusazwe ongumsekeli njalo kamgcinisihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust onguye umqalisiziva.
Ngambe umkhono wethu ukuthi imali engaki iphume ukuthi ngakuthiwa le imali ithethe mhlawumbe iyasetshenziswa okunye ngenxa yokuthi eziningi zalezo zibona zivele zide zibhoda anti bayaphiwa almost ezimpatheni so abaningi zazi ukuthi imota enazele iyafida ngoba nxa imota lezi ezintsha zelo zithola zele zihambe nxanebhama-10 kilometers or 15 kilometers zisuka nje kibo-airport njekuthi ezidrayive naleyo. So iningi labantu bezimbabwe badrayive ama-elgapan ukuthi vele imota ezama-10-15 years so lezi ziyale zidla okukhangela ukuthi ngalokuthi abayagcina nje kathi sithi leyo mali abazengaphiwa mhlawumbe ingancedisa ekuthuthukiseni izabelo phithe emaphandleni kakhulu bangaphiwa izimota kodwa bebayakwathela ngemali le 60,000 45,000 30,000 iye kwakhambe ikliniki endaweni yenduna iye kwakhambe isikole endaweni yenduna iye kuhambe isibhorane endaweni yenduna.
Sesibuya kuwe mnumzana Mathe, ungathi bekulinyathelo elihle yini leli ukuthi induna ziphiwe lezi mota?
Ungananzelela ukuthi induna zendulo bezikwazi ukuthi ziphile phakathi komphakathi zibona inkinga zomphakathi ukuthi abantu badlile ongala nkomo uyathisela inkomo naye kwazi ukulima. Kodwa uma sizikhayela induna zakathesi uma uthi yazinanzelela ziphila kakhulu ekhiweni uzathola ukuthi umntwana uzikhule engayazi induna yakhe ukuthi singubani. So sibe sesifika lapha ezimotweni ungakhayela induna zomsebenzi kakhulu kufanele ukuthi zibe ziyawenza ezigabeni amabhoholo ngoba sithi udube laphana kulinywe abantu bayalamba bayahlupheka ezigabeni induna zakithi akesekuthi induna zedorobho asesicabanga ukuthi maybe mhlawumbe induna kumbe kukhona abazijabulisa khona ukuthi zikwazi ukuthi ziyinfluensa abantu leyo ukuthi zigcine abantu begcine beyithanda mhlawumbe i-politics zenu because asiwuboni umsebenzi wezinduna zethu okwamanje zilutshwane induna esingathi siyayibona engathi iyavela ngudakamele kodwa ezinye zenzani lezi nduna lezi ezinika inkalakatha zezimoto ezingaka.
Sizile ezinye induna zisithi zizafinyelela kuhle zonke izigaba zazo, ungathini ngalokhu?
Imota zililungile lo ukuthi sithandekile nje kahle ukuthi induna zibe lezi mota kubalulekile kodwa induna kayidlale irole yayo. Hayi induna ukuthi izatholakala ngemoti yemagwegwe yebhabalanda yecountry park imota leziyana kufanele ukuthi mhlawumbe kube kuthiwa maybe kulabantu othola ukuthi ematopo laphayana umuntu lana ukhulelwe kumele esibhedlele empilo kufanelekele kube kuthiwa induna induna iyakhipha imota leyo ihambe ithatha imota akula ma-ambulance akula lutho imota leyo ikwazi ukuthwala lo muntu imhambise esibhedlele.
Siyabonga Ingqobe isikuwe mnumzana Dube, uthini ngamazwi kamnumzana Mathi?
Ngiyamuzwa uGwabalanda. Umuntu engaphiwa imota mahhala kwesinye isikhathi ugcina nje siba ephelelwa ngamandla ukuthi enze izinto ngesifiso sakhe ngenxa yokuthi kuze sikhangayele kulo amphileyo ukuthi kumele amthande. Mina ngesifiso sami ngiyafisa ukuthi ngabe izimota lezo bayathenga bona nge-purchase system osokukhona bona right. Umuntu lowo angakhwezela imali ma efika ku-$500 then $600 from that anesezithengela imota le maybe uthe khona khona soyezi ungayiqeda usungatholenye
singathi imota lezi ziningi kakhulu yini okokuthi imali yangkhona ibingenza umahluko omkhulu ezabelweni
kusiya ngokuthi umuntu ukhangela ngaliphi ilizwe nxa mina ngikhangela ezigabeni zemaphandleni lapho okuhlupha khona amanzi ngiyese ngikhangela ukuthi rit ugebha umgodi kungaba yimalini siwufake isola kungaba yimalini ngiwufake njengokuthi ugebha umgodi ngendaweni eziningi emaphandleni amanzi lapho atholakala khona kungafithi ukuthi emele ungasebenzisa 1500 more kuzefike nezikibo-50 meters or so ufuna ukusolarize lawa mali azenakithi izinkoma nese izingada neseni on-avare kokuthi isigaba usinika 2000 sokuthi bagebhe umgodi ukusukhangela ukuthi imota leyo eyinduna mhlawumbe engazithola e-5 years engxenye futhi ukuthi mhlawumbe zengaso-40,000 ya ku-50,000 so mangathi 2000 ena ngagebha kodwa izabelo on-avare ngagebha izigaba zami ezingu-15 zingasala zila mali kwakala abantu bangakuthabela kakhulu ngoba kule impact ma sikhuluma i-development khuluma i-output ezaba le impact ebantwini for a long time imota yes kuyabelayo but i-impact yakhona iziwa ngumndeni wakhe nalaba abaseduzane laye ukuthi hayi ndiyithole imota nduna uhulumende uyincetile yasakhela isibhedlela lapha lapha afunda isakhela isikolo lapha lapha kodwa imota bazabe beyibona ihamba kathana le kodwa kibo ayinanajoka ngako abantu ezinabo
siyabonga mnumzana Dube ungasigqibela lingxoxo mnumzana Mathi
mina engufisayo induna zakithi ukuthi ngiyazibona ezinye ziseseziningi kakhulu especially emathekeleni zisesencane izinduna zakithi okokuthi mhlawumbe zisakholisa lokho singakumeza sithi yifaro kodwa azizame phela ukucabangela abantu ngicabanga ukuthi induna esihlale maybe 15 years singabe sile moto ezingu-3 and then lezi moto ma uzigayela zigcine kakhulu ngamabhasi okuthi zonke ziyadila so kathatha ezingu-2 adonate esigabeni esebenzise 1 lenta lezo ezingu-2 adonate esigabeni ukuthi zibe ama-ambulance okusiza umphakathi kodwa sizazama ukuthi lathi ukuthi mhlawumbe mina ngiphila lazo-ke induna isikhathi esiningi ukuthi sizame ukuthi zi-encourage ukuthi zizame ukuthi zitshintshe umkhondo lo
umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ucubungula ezamasiko ubexoxa endawonye lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungula ezenotho lezombusazwe njalo engumsekeli kamgcinisihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust bebexoxa lo sithamekile Mhlanga we-Studio 7 akubizwa ozwayo kobulawayo ngomgqibelo lapho umculi werumba olodumo u-Obadiah Matulana aza kwethula khona idlalade lakhe elitsha alincindezele ebambisane labanye abaculi abayisishiyangalombili leli lidlalade likaMatulana lesi 32 nango echasisa
I am a man. Abalo Dumu kugoqela uChessy Sikhuza, Mlambozi Samangwe, Majelo Sikhobokhobo, Tobias Chinoda, Nkosi kaSlanki, Talente Mhlanga, Betty Martin Mguni, uZulu ngamtshela ukuthi khona abali lemukele othando lebidlala dokwane lokuqala emhlelweni wangaphakithi ukuthi kube labahlabeleli abasingaphose i-8 bebambene. Ekipi zarate zinjengalela lezi izarate ezitshalele lezi 32 lisihlose album sithi khona ingubo entsha
siyabonga balandeli verumba abamthandayo u-Obadiah Matulana ngomgqibelo akubizwa ozwayo-ke ngobulawayo kwanele likhumbulelo uyalandela oluhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo ngontungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.